Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 9 impalakazi 2020 uFrancis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
COVID-19 yathi kuqalisa kwase kwaba le lockdown and then ama informal businesses wonke ase avalwa. So nxa sebevula again baphinda basebesithi abalama informal businesses abakavuli. So inzuzo abayitholayo yayingenelanga. Lokhu kwasuka kwabanzima kakhulu.
Abenhlanganiso yezilwela amalungelo abantu abakhubazekileyo bathi uhlelo le lockdown luphazamise impilo zamalunga abo ngendlela ethusayo.
Uhulumende okanye ngathi uzotargete abantu bezimoda ukuthi kube yikho le indlela yenza ngayo imali ye-economy njengoba ifile eZimbabwe. Kuye la kuma-tollgate, ama-tollgate akhuphuka njalo njalo. Kodwa abantu sebaze bakhanda indlela zokuhamba esigangeni uma befika kuma-tollgate ngoba imoto encane $45.
Abashayeli bezimoda bakhala ezimadonsi eZimbabwe ngesimo semigwaqo egcwele amagodigodi. Osekwengezelelwe lizulu elinayo ngalezinsuku. Omunye wabalwela amalungelo abesifazane oyisizalane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa, unkosazana Victress Mathutu, wethule ugwalo mazwi lwesiNdebele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sebezinkulungwane phose ezilishumi lanye, 10,912 asebehloliwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Abasinde kulomkhuhlane bezinkulungwane ezedlula ezithoba munemunye, 9,062. Abalokhu beqiniswa yilomkhuhlane bayedlula inkulungwane eyodwa lengxenye, 1,547. Usubulele abangamakhulu edlula amathathu, 303. Ezwekazi le-Africa kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili, 2.3 million. Beligciwane leli labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amahlanu, 54,564. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi phose ayisikhombisa, 68.4 million ababanjwe beligciwane leli labulala abedlula isigidi lengxenye, 1.6 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebefunyenwe bele COVID-19 emhlabeni jikelele. Esele kuzigidi ezedlula ezilishumi lantathu, 15.3 million labulala inkulungwane ezedlula amakhulu amabili lengxenye, 486,338. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo abantu abakhubazekileyo zithi uhlelo lwe-lockdown luphazamise kakhulu impilo zamalunga ngendlela eyethusayo ngoba iningi labo lilahlekelwe izindlela zokuzinakekela. Abakhubazekileyo bakhala njalo ngodubo lokuswela impahla yokuzivikela ekutheleleni i-COVID-19 njalo bengalutholi ulwazi olweneleyo oluphathelane lokumenemetheka kwaleli gciwane. Unkosazana Samantha Sibanda owenhlanganiso ye-Science of Hope Trust uchasisa kabanzi ngehlupho ababhekane lazo abakhubazekileyo. Ungxoxo ayenze lo Mike Hobe we-Studio 7.
I-COVID-19 yathi kuqalisa kwase kwaba le lockdown and then ama informal businesses wonke ase avalwa. So nxa sebevula again baphinda basebesithi abalama informal businesses abakavuli. So inzuzo abayitholayo yayingenelanga. Lokhu kwasuka kwabanzima kakhulu.
Inhlanganiso ye-United Nations isanda ukukhipha i-statement lapho bathe uhlelo lwe-lockdown seluphambanise izinto eziningi nxa sesikhangela abantu abaphila nama-disabilities, into ezifana laba lokuthi la imithi ngesiNgisi i-healthcare services njalo ulwazi oluthile mayelana ngokumemetheka kwalomkhuhlane we-COVID-19 ebese sikhangela njalo udaba lwengxabangxoza enzakalayo ezindlini. Ukubona njani lokho okusandukushiwo yinhlanganiso ye-United Nations?
Lokhu ngubona kuliqiniso Mike, njalo ngiyakusekela. Kulodaba oluqanjiweyo inhlanganiso ye-UN ekhuluma ngokuthola i-information. Lokhu kuliqiniso kakhulu and ngubone kusenzakala eZimbabwe. Kwaze kwafika esigabeni sokuthi kulama organization ezahambisa uhulumende emthethwandaba. Ngenxa yokuthi i-information ephiwa abantu mayelana ne-COVID-19 zasingafinyeleli ebantwini abanama disabilities. Kwakungela sign language, kwakungela braille. Okunye okwesibili indaba oyiqambileyo leyi gender-based violence. Mbona sibili from ama-statistics even asawatshengiswayo, ama-statistics, ama-numbers abantu akhula, inani labantu lakhwela kakhulu. But my worry is indlela okumele vele siripote ngayo ama-issues awe gender-based violence, like kuke emapholiseni and so forth. Abantu abanama-disabilities vele bayahluleka as it is to even report their cases. Sesiba worried ukuthi abakho esikolo, kwesinye isikhathi school is a safe haven for abantu abalama disabilities. Abakho esikolo bangkhaya. You can imagine the violence ekade senzakala. Hey, kusikwa kubenzi. Manyeke mbone kuma countries anjengabo UK ukuthi balezinto okuthiwa ngama panic button ukuthi ungavela ube unsafe, uyathi upresse khona apha amapolice ayehle kuyi social welfare whatever. But lapha silakho. So kusukwa kube nzima and I think there are a lot of cases that are going unreported away GBV.
Bese sikhangela ke udaba lwempahla yokugqoka ejonge ukuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ogoqela ama-mask lezinye izinto ezijeneyo. Abantu abaphila nama-disabilities bayathola na impahla lezi?
Kule nto leyo ukuthi abantu abalama-disabilities baney'ndingeko ezijeneyo lezinto. Kula abanye abantu abale-celebral palsy ukuthi kwesinye isikhathi abephuma indenda emlonyeni. So ungavela uthi mask yanti, imask vele ayikho suitable kuye. Kulabantu vele lokhu ukuthi social distancing aku apply vele kibo, ngoba kulomuntu omtshintshayo, kulomuntu oyabemphelekezela yonke indawo lapha yakhona. So I feel ukuthi khona akula zinto ezinyenge ezayenzakalayo in terms of innovation, kumbe izinto ezintsha ezingalethwa ngabantu. Into engayibonayo engayikhomendayo ngama mask lawo ayetransparent ukuthi abantu abadefu la bayakwazi ukugqoka, but lawo ayengatholakali. Kule ndaba yama face shield engabona ukuthi abantu bayawaprefer kakhulu ama face shield, but lawo ayadura. So mina I would say kumele kube lezinye izinto ezintsha, more innovations, ukuthi khonkhona abantu abalama disabilities labo bebe protected from i-COVID-19. Ungakhayela even abantu abangaboniyo barely ngokubamba-bamba ama-surface kuyini, and babe lokho besithi wash your hands, wathi umuntu ongela zandla uyenza njani. So I really wish ukubona ukuthi kube le more innovation. Abantu becabanga ukuthi hayi, it's not a one size fit all. Nxa besithi mask up Zimbabwe or mask up, it's not everyone ongakwazi ukwenza.
Unkosazana Samantha Sibanda ngowenhlanganiso ye Science of Hope Trust limuzwe lapho exoxa lo Mike Hoyo Studio 7 ecingweni eseHarare. Abashayeli bezimoto bakhala ezimathonzi ngesimo semigwaqo egcwele amagodigodi eZimbabwe osoke engezelelwe lizulu elinayo ngalezinsuku, bethi bahlawula imali eningi yemithelo yezimoto leyentuba zama-tollgates kumhlangothi olubuthanisa imali kahulumende olweZimbabwe National Road Authority iZinara, kodwa imigwaqo ifile. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Kuna okwenza izulu lanxa kusamukelwa ngenjabulo ilizwe lonke selidale umonakalo omkhulu emigwaqweni eminingi yeZimbabwe, emadolobheni lasemaphandleni esimahlephuhlephu ingasahambeki ngenyawo amabhayisikili lezimota. Umnumzana Matthew Sibanda okubhizimusi lokuthwala abantu eZimbabwe laseSouth Africa uthi bahlawula imali eziningi zemithelo yezimota kodwa imigwaqo ayihambeki.
Uhulumende okukhanya engathi usethagete abantu bezimota ukuthi kube yikho le indlela yenza ngayo imali ye-economy njengoba ifile eZimbabwe. Kuye la kuma-tollgate, ama-tollgate akhuphuka njalo njalo. Abantu sebaze bakhanda indlela zokuhamba esigangeni uma befika kuma-toll gate ngoba imoto encane $45.
Umchayeli umnumzana Moses Mpala uthi kalahlupho ngemithelo yezimota kodwa ukhala ngesimo esibi semigwaqo engasahambekiyo.
Kwakhona ifile ayilungiswa, ukweza hayi asila problem lokweza basicela ukuthi imgwaqo ilungiswe imoto zethu lazo zihlale emgwaqweni imali zona lezi sizibadala sibona ukuthi sizibadalela andisebenza
isikhulumi seZimbabwe National Road Authority izinara umnumzana Tendai Mogabe uchaze ukuba bakhuphula imithelo yezimoto emigwaqweni lokunye ukuze benelise ukuthola imali yokulungisa imigwaqo ezweni.
Was not enough for us to disperse enough funds to do periodic maintenance. So we are quite sure that with this new tariff review, now in a position to disperse adequate funds that will see road authorities doing meaningful developments on the national road network.
Imali ebesiyithatha kubanini bezimoto ibingenelisi ukuthi siphe amakhansili lezinye ingatsha ezisebenza lazo ukuba balungise imigwaqo. Kulandela ukukhuphula imali yama-tollgate, le mithelo yezimoto sesilakho ukuba senelise ukupha abalelungelo lokulungisa imigwaqo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uthi imali ehlawulwa ngabezimota ifana lemali ethelwa emgodini ngoba ayakhi migwaqo.
Ukukhwela kwentengo ye-insurance lemithelo yezimota lokunye okuhambisana lakho kuyimali edlalisekayo eya ezikhwameni zabanye abalutshwane. Imali ethelwa emgodini ongela mkhawulo ngokuba kayizali lutho kayiguquli lutho empilweni zabantu.
Isimo semigwaqo yonke yeZimbabwe evele ilesikhathi ingalungisiswa okwamanje sesisibi ngamandla ngenxa yokuqala ukuna kwezulu. Ngeviki edlule ikhansile yedolobho lakoBulawayo yethule imibiko ethi imali abayiphiwa yizinara incane kakhulu ayeneli ukulungisisa imigwaqo yaleli dolobho, ngakho bazakuma ukuqala ukulungisa imigwaqo baze baphiwe imali eyenelayo. Kucwaningo lwe-Road Traffic Accident Cases, Trends and Preventive Measures olwenziwa ngomnyaka ka-2012 kusiya ku-2018, abe Traffic Safety Board of Zimbabwe bathi isimo semigwaqo esibi sabangela ingozi eziningi zomgwaqo ngaleso sikhathi, okokuthi ngelanga abantu abedlula abahlanu bebebulawa zingozi zomgwaqo ezweni. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Idalela phezulu ele Supreme Court la welemelika lithi alula mkanjo udaba oluphanyekwe ngumongameli Donald Trump emthethwandaba lokuzama ukuguqula impumela yokhetho lukamongameli esigabeni sePennsylvania lapho anqotshwe khona umnumzana Joseph Biden webandla lamademocrats. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Idaleleli izolo lethule isinqumo sokuthi alucaci udaba oluphanyekwe ngumnumzana Mike Kelly odlelana noTrump olokuthi kumele kulathwe amavoti edlula izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million esabelweni lesi enziwa ngeposo. UKelly labanye bakhe bathi ukuvota kusetshenziswa iposo okanye kusetshenziswa kakhulu ngabakubandla lamademocrats kwenza ukuba ukhetho lungaqhutshwa ngemfanelo. Kodwa abahluli bedale leSupreme Court abavumelani lakho lokhu. UTrump usezame ukuvimba ukunqoba kukaBiden ezabelweni eziningi ngokusebenzisa imithethwandaba kodwa kukhanya kusehlula. Okwamanje isabelo seTexas sesiphanyeke olunye njalo udaba eSupreme Court lapho sizama ukuvimba impumelo yokhetho ePennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona, Georgia lezinye okunqobe khona uBiden. Bakhala ngokuvota kusetshenziswa iposo. Izabelo eziningi izolo zigqibe uhlelo lokukhetha abazavotela umongameli ababizwa ngokuthi ngama-electors. Amagqwetha kaTrump athi azajukana loBiden kuze kuyefika edaleni leCongress.
Ezama-elections eyo awe-America isimo esesikuwo kathesi silokuxokozela. Ukuthi uTrump kambe angabuye awine futhi ama-elections kumbe aphendule kwezinye indawo lapho acabangela khona ukuthi angaphendula bese kuthiwa nguye owinileyo. Hach, mina mbona lokhu sokumbalekele kukhatshana ngoba kwehlule lapha zame khona ukuthi kuphinde kubalwa ama-elections abaliwe impumela yabe ilokhu isithi uBiden uwinile. Lokhu asezama ukwenza ikuthi nje yena ngoba nguye isimo sakhe udala wakhe kuba umuntu uba ngumuntu wakhe umuntu onguye akafuni ukuvuma ukuthi wehlulekile kumbe wehlulwe
uthi amadale omthethandaba kasoze amncede ukudaba lolu
kuzaze kuphele kufikela ngalokucinge lokwekhahlela ezama ukuthi atshintshe impumela lo mthetho kawumvumeli amboni mina ukuthi umthetho wakhona ungamvumela yiwuphi ngoba usezamile usefake amacala amaningi kakhulu amacala athi vele nxa efakiwe amakhothi afike awalahli atsho lokuthi kabalaso esizathu kumbe kabalakho okuqinileyo okutshengisa ukuthi kwalesizathu sokuthi waba lokugqili ngesikhathi sokuvota lokhu nje sokuyisikhathi sakhe sokuthi abe lokuqoqa imali kulabana abavumayo ukuthi asihambeni siyelwisa i-election ukudliwa nje udliwe akusela mthetho ozamnceda ukuthi aphendule i-election sizambukela nje mhlaka 20 uzaphuma ahambe emzini wakhe
umnumzana Busani Mbuso Ntini laye olandela ezombusazwe uyakusekela lokhu
uTrump usiyabheka ukuthi hayi bekungantu abengakazimisela ukuphuma esikhundleni lokhu eqhubeka ebhidlisa lokhu eqhubeka ephambanisa i-transition eka-president-elect u-Biden. Into eziningi seziyalunga ngoba i-electoral college izahlangana ngo-December 14 ivote. Sithemba amavoti lawa azahamba kuhle u-Biden uzangena esikhundleni ngo-January.
Kukhangelelwe ukuthi ngeviki ezayo mhla ka-14 abakhetha umongameli bazavota ezabelweni zabo kuthi lokhu abakwenzileyo kuhanjiswe edalele Congress. Kudaleleli kubikwa ukuba abakubandla lama-Republicans kukhanya bezimisele ukuphikisa impumela yokhetho lolu. Kungehlula ukuthi kuguqulwe impumela yokhetho lolu, uBiden uzagcotshwa uba ngumongameli mhla 20 ngoZibandlela. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland nginguKip Stube.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenzakala kuzizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni ikakhulu uqonga kwenani labatholakala bele-COVID-19 kanye lokuqala ukusetshenziswa kwejekiseni lokuvikela lomkhuhlane i-COVID-19 vaccine. Omunye wabalwela amalungelo abesifazane oyisizalwane seZimbabwe esesihlala kule South Africa unkosazana Victrice Mathuthu wethule ugwalo mazwi lwesiNdebele olulesihloko esithi kuxabene abegazi oluveza uhlupho lokwephulwa kwamalungelo abesifazane walungcindezela ngezwi lakhe ukuze longathandi ukubala acofe nje kumakhala ekhukhwini wakhe alalele uThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Sokunqunda amehlo endaweni ezisemakhaya ezingafani legoli elinkanyazelayo ngenxa yezibane ezigcwele indawana yonke sokuhwalele sibili sokumnyamanyana kubethu umoyana obandayo phandle kwazise bungenile ubusika ejikweni likaclaim no-Goldrich Hill Brewsters esiphezulu eKhosombanane elincane elalidalela ukuba livulandi kodwa ngenxa yezimo zendawo yokuhlala egoli selaphendula laba yikhosombana kuhlezi uze suliwe lejaha lakhuphikezelwe
ugwalomazwi lukwamathuthu lolu lugcatshunwe kugwalo lwakhe alulobe ngo-2018 oluthi ubaba ongangizali kulolu gwalomazwi ukhethe lesi siqephu esikhombisa ingozi yokungasukumeli phezulu nxa besifazane behlukunyezwa. Uthi njengomuntu olwela amalungelo abesifazane ukhethe kwethula lolu gwalo ngendlela eza kwenza umuntu wonke aluzwe ukuze uzulu wonke aphatheke empini yokulwisa ukuhlukunyezwa kwabesifazane.
So ngemva kokuthi sengibona ukuthi abantu ukubala abaningi bangathi baya kuvilaphela. Njalo abanye bathu kubala haye kubakhala ngamehlo abanye bakhala ngokuthi isikhathi sokubala abalaso ngase ngibona ukuthi haye njengoba abenelisayo ukubala sebeyitholile i hard copy kungcono ukuthi laba abangenelisi ukubala bajabulela ukulalela ngibenzele i-audiobook lapho engizobe ngibabalela khona bese ngilufaka ku-CD.
Lolu gwalo olulotshwe ngolimi olunambithayo lulonda udaba lukazesuliwe ndlela ohlukunyezwa ngumkakhe waze wacabanga ukuqamula umtshato ngoba engatholi isizo emulini yakhe. Utema ethi uyenda futhi bamhlasela bemsola kakhulu okwenza waze wagcina ezibulala ngokuqela phansi suka phezu kwestezi. Isizalwane sezibapho umnumzana madodana Magulatjani Ncube uthi cebo lokwalomazwi litshengisa ukukhalipha kukhulu ikakhulu ngezikhathi zalamhlanje.
Lapho kwamathuthu senzele kwabalula singabalandeli bakhe ngoba kulezi nsuku abantu asisakujabulela ukufunda izincwadi kepha sesijabulela ukulalela emsakazweni izindaba mazikhulunywa kube mazifundwa. Ngakho ke lapha kululake novilaphayo ukufunda ugwalo nantu kithuba lokuthi nawe uzimamelele. Uyazithola lawa yakho ikhophi uyezimamelela emsakazweni wakho ukuthi khuluma ngani.
Umathuthu uthi le ngenye indlela zesimanje manje eza kwenza ukuthi abantu bangalahlekelwa lisiko lokubala izingwalo.
Okuhle ngalolu gwalo nxa solunje solu i-audiobook ukuthi abantu sebezolalela lezi muli. Umuntu sezakwazi ukuthi loba begojisile lemuli bafake iCD balalele ibhuku. Abantu bazokwazi ukuthi noma umuntu esemotweni yakhe akwazi ukumala emelo ibhuku leli esemotweni afake iCD amameli ibhuku. Akufani lokuthi umuntu athi ngapha uyabala ngapha uyachayela imoto.
Unkosazana Thandiwe Chuma uthi ngokuqala ukuthola ugwalomazwi ngesindebele kanti kube yikuthi lumumede isifundo esikhulu sokukhuza umkhuba wokuhlukunyezwa kwabesifazane.
Lo nyaka uthe esithi kakhuphi ugwalo kodwa uza kwenza i-audiobook. Bengithandabuza ukuthi uza kwenza kanjani lokho ngoba ngijwayele ukuzivalela ingwalo zakhe. Ngisho ngithi ngemva kokulalela i-audiobook ayifake ku-CD ngijabule kakhulu. Ngikuzwe kumnandi nje kuthi ngihlale ngilalele ebala ngephimbo lakhe elimnandi. Ngifundile ukuthi kumele sibe seke labo abaseduze lathi kuzinqumo abazithathayo bengagcini bezivulala.
Umathuthu ulezinye ingwalo ezintathu azilobayo ezisindebele ezimbili ubaba ongangizali lo ukwahlulela ngokwasezulwini bese kusiba lo lesingisi oluthi Prison My Work Up Call. Uthi ke zonke lezingwalo zakhe zitholakala ekhelini lomsebenzi wakhe elithi Victress Socks Mathuthu khona ebulenjini beinternet kuFacebook. Melestulo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Yezelo uthando sam la ufuna ukungibisela emlonyeni wengonyama ephose yangigojela yangiqhoba amathambo uyangilahla lawe phiki akunandleli kabani kulo mhlaba uzathi maye kubani sengilahla nanguwe phiki ezelo ubuyinsika yami ebisisele kulo mhlaba.
Elabotswana lithi selizathuthukisa eminye imingcele yalo ukugoqela uRamagwebana obambanelo wePlumtree ukuze ilenelise ukuphathisa izihambi ehofisini eyodwa One Stop Border Post. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
Umphathi ntambo obona ngezokungena lokuphuma kwabantu kwele Botswana unkosikazi Anamukheti uthi lizwe lakhe selisebangeni esiphezulu sokuguqula imncele embalwa uze enelise ukuphathisa abantu besebenzisa iofisi eyodwa. Uhlelo lwe-One Stop Border Post luzabona umncele weRamokhovani obambene lowe Plumtree usenelisa ukuphathisa isikhambi zisebenzisa iofisi eyodwa. Okwakhathesi isikhambi zidindisa incwadi zokuhamba amapassport kumacele amazwe womabili. Unkosikazi Mukheti uthi konke lokhu kuzaguquka ngesikhathi kungeniswa uhlelo lwe-One Stop Border Post.
The ministry will continue its collaboration with other key stakeholders.
Ugatsha lwami luzaqhubeka ngenhlelo zokuthuthukisa amahhofisi asemngceleni ukuze abe ngama one stop border post ngaphezu komngcele wekazungula. Ugatsha lwami luphakathi kwemizamo yokuthuthukisa iRamakhwebana imamuno kanye leTlokweni.
At Ramakhwebana, Mamuno and Tlokweni ports of entry.
Mukheti uthi lokhu kukhangelelwe ukuthi uthuthukise indlela ama-ofisi la asebenza ngayo ikakhulu ukuphathisa ukudlula ngokutshetsha kwezihambi kanye lempahla. Abanye abeZimbabwe kwele Botswana abafana lomzana Mkhululi Moyo bathi kuyathokozisa ukuthi kule mzamo yokuthuthukisa imincele ngoba iningi likhonona ngosizo eluthola kulezi ndawo.
I-One Stop Border Post ngibona kuyinto enhle kakhulu ngoba isikhathini esiningi ngananzelele nxa sicrossa sisiya ekhaya ngale. Uthola sesithola nzima kakhulu lapha nxa sokumele abantu becross bekwenye ifuthi iborder mhlawumbe nxa usuke eRamakhwebana sokucrossa futhi usiye ePlumtree ngale bethwala nzima phakathi laphakathi lapha abanye gcwele bebanjwa inkunzi yabona into ezifana lazenezo. So nxa into yonke ingenziwa one ndawo kungaba into enhle kakhulu.
Kukanti umnumzana Colin Dumane Mlalazi laye uvumelana lo mbono kamoyo esithi kungaphathisa kakhulu ukuthi ukudlula kwesihambi kube lula.
Khona uyazi le passport zethu zigcwala masinya phela ngokustempa both sides. That will be one advantage. Second advantage, corruption in Zimbabwe is more than eSebotswana. Izimra hantu yayazi ukuthi yabifuna ukumilka office yabe yokugenerate imali phela leyani eseborder lapha. Whereas ipace yabatswana at times can be very detrimental. Balokuzithathela easy.
Umngcele weRamokhobana kanye lePlumtree yo ophithizela ukudlula amaofisi eminye imingcele kweleBotswana kulabantu abadlula isigidi abawusebenzisayo ngomnyaka. Unkosikazi Mkhethi kazange atsho ukuthi bakhangelele ukugqiba nini uhlelo lokuthuthukisa imingcele. Abamabhizimusi kweleZimbabwe ngaphansi kwenhlanganiso yeConfederation of Zimbabwe Industries bathi kuqakathekile ukuthi uhulumente avule imingcele yama-one-stop border post ukuthuthukisa ezomnotho kanye lokuhamba kwabantu kalula. Ngumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo sebelahlekelwe lithuba lokuthola imali yekhisimusi abadlali bomdlalo wokugijima ngemva kokwedluliselwa phambili komncintiswano we-Lika Harbour 10 km fun run. Intethelo zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uzipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umncintiswano we-League Cup 10 km fun run uqhutshwa minyaka yonke ngenyanga kaMpalakazi, kodwa lo nyaka usoze ube khona ngemva kokuba udluliselwe phambili njalo ukhangelelwe ukuqhutshwa ekuqaleni komnyaka ozayo. Onguye ophathisa ngemali edingakala ukuze kuqoqwe lo mncintiswano umsekeli kamphathi Ntambo ogatsha lwezamabhizimisi lokuthengiselana uRaj Modi uthi leli inyathelo balithethe ngemva kokucetshiswa ngabasebenzisana labo.
Sesilungiselele saqeda, kodwa ngemva kokukhulumisana lesebenzisana labo basixwayise ukuba akwenzi ukuba lumncintiswano uqhutshelwe phakathi kwedolobha lakoBulawayo ngenxa yokuba inani labatholakale benomkhuhlane we-COVID-19 liya lokhu likhula kuleli dolobha. Ngalokho ke bathe kungcono sidinge lapho okungagijinyelwa khona okungasoze kufake abantu engozini. Sikubone kungcono ukuba sidlulisele phambili lumncintiswano sibe lawo ngomnyaka ozayo, ngoba bese singasekho isikhathi esokuba siguqule inhlelo zethu. Alo
isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Athletics Board Watson Madenyika uthi umncintiswano we-League Cup uzahle ube ngomunye wemncintiswano abazasungula ngayo umnyaka ozayo.
For 2020 sesiwuvalile i-League Cup sikhangele ukuthi ngo-January i-6th edition ingaba khona. Iza kulomnyaka.
Lo bekungumnyaka wesithupha selokhu lomncintiswano wasungulwa. Uvame ukuqala esitolo selikhampu esesitaladeni u-5 Street uphinde uphelele khona njalo. Lindawo yilabantu abaningi yikho abaqoqi becetshiswe ukuba kuza kuba nzima ukuba behanqe kuhle abantu ukuze bengabi sengozini yokuthelelana umkhuhlane we-COVID-19. Idolobha lakoBulawayo ensukwini ezidluleyo libikwa lihamba phambili kunani labantu abatholakala belo mkhuhlane lo. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Isizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Lapho ke belilalele udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Singeke ehlukane izihlobo, wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Abenhlanganiso yezilwela amalungelo abantu abakhubazekileyo zithi uhlelo lwe-lockdown luphazamise impilo zamalunga abo ngendlela ethusayo. Abashayeli bezimota bakhala izimathonsi ngesimo semigwaqo yeZimbabwe egcwele amagodigodi osokungezelelwe elizulu elinayo ngalezi nsuku. Omunye wabalwela amalungelo abesifazane oyisizalwane seZimbabwe esesihlala kule South Africa, unkosazana Victress Mathutu, wethule ugwalumazwi lwesiNdebele. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa